kuvume ukuthi isummit leyo khona ibizwe China injalo ilama uzo wonke awe Africa. Ukuthi ngisho ukuthi nga iChina ikhangele iAfrika ngayi kumakumi ibe ngamazwanyanya namancane ibona izwe elilodwa njalo uyona ibisikhangela ukuthi iChina provides the market. So kimi umhlangano weChina ngumhlangano oqakathekileyo kakhulu. Yini awusoze ukuthi kusasa bathi nabephenduka babuye bethweni amasaka emali, hayi. And China kanye njengamanye amazwe kanjengabo Britain labo America ukuthi lapha ukuthi ifake imali yayo kumele kube nama-conditions ama-human rights, ama-conditions lawa. Ubudlelwano leChina buqakathekile kakhulu.
Sizwile njalo umongameli weChina esithi ule mali ayibeke eceleni engange-60 billion njalo uzayabela amazwe awona la kuzwekazele Africa kweminyaka emithathu elandelayo. EleZimbabwe lona lithemba ukuthi lingathola i-2 billion.
iChina ikhangele lokuningi e-Africa ngoba kulapho okutholakala khona wonke ama raw materials afuneka ukuthi indazi yeChina iphile. Kolokho ekukhulumileyo mina angilaso isizathu songani ngathi ayiqinisanga. iChina uyinazelele yiyo eyakhe isigodlo esikhulu se-AU. Usiya phambili enyakeni lemithathu kungaba khona inguquko ethile nxa imali engange-2 billion ingangena eZimbabwe. Singakhohlwa nokuthi ivele ibhajethi yeZimbabwe sikunamhlanje iyi-4 billion. Ukuthi imali yabe vele China iyabe ifake imali i-half the budget yeZimbabwe indeed.
Kodwa abanye bathi ele China landise ukuzinothisa lona.
Angikwazi lokho kokuqala ngoba lokhu nxa uke walalela inkulumo eyenziwe ngumongameli we-South Africa lamuhla. Ebala kahle kahle inombolo zobudlelwane phakathi kokuthengiselana kwe-China le-Africa. Unanzeleleke into eyodwa ukuthi i-Africa yona nxa ithengisa e-China ithengisa lokho kungathiwa ngama-raw materials. Kodwa iChina ngayisithengisa e-Africa ithengisa ama-finished products. I-raw material kayinamali, kodwa kuqakathekileyo ukuthi thina nxa ithela ezinothisa, lathi siye sinothisa.